Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyabulela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ka 26 Nhlolanja 2024 wokwesidube. Endabeni zethu namhlanje, intethelo yezindaba sezivumelane indlela ezaloba ngayo amanye amabala umbhuqazi wekukurawundi alakho okwamukelwa nguZulu hathi azaqabanisa abantu. Ukudonselana kuqhubeka phakathi kwecele lebandla ele-Citizens Coalition for Change lapho zithi ngunobhala jikelele waleli bandla athi kasoze aqoxwe ku-CCC akade yasebenza labo. Iningi lezakhamizi esabelweni seMatabele North, ikakhulu esisemaphandleni, zikhala ngokuthi zibhekane lenkinga eziningi ezigoqela indlala esibangela ubuyanga obesabekayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Intethelo yezindaba sezivumelane indlela ezizaloba ngayo amanye amabala ngombhuqazwe wekukurawundi alakho ukwamukelwa nguZulu hathi azaqabanisa abantu. Kodwa sisalandela udaba lolu silethulela-ke ngesikhatshana esilandelayo. Sike sibone okunye esilakho namhlanje. Ukudonselana kuyaqhubeka phakathi kwamacele ebandla le-Citizens Coalition for Change lapho zidingo nombhala jikelele waleli bandla athi kasuze aqotshwe ku-CCC ngakade esebenza labo abagoqela ilunga laleli bandla umnumzana Albert Mhlanga ngoba bengelalungelo lokwenza lokho njalo bengaqhubeka besebenzisa uphako lwaleli bandla baza kuba senkingeni ngoba eselubhalisile. Kodwa umnumzana Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi abalandaba lophawu lolu njalo bazasebenzisa awabo amagqweda ukulwisana lenyathelo likamnumzana Jabangu lanxa ethembe iziphathamandla zaleli bandla ezingabameli asebenza labo ezigoqela umnumzana Kwashime Ncube lazo ezingalukhutha ugatsha. Uhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lengcwedi ecubungela ezombusazwe umnumzana Ngqondobanzi Magonya osekela ibandla lezaphu.
Masingabi le ndaba lokwenzakala ku-CCC kasivimbenini sibili izigaba zakithi zonke iMathebeleni le-Midlands bengaphindi bephenduka abantu laba ezigabeni zethu. Kumele sivitshe izaphu iphume kuzanu ngokupheleleyo njalo abantu bephenduke ekhaya. Baningi abantu bakithi abahugwe indlala besiyaphephela emabandleni awempumalanga abesilethela abantu lapho abantu ade bengasenzeli lutho. Thina sikhangeleni ngekhaya senzokwethu sizabambana laba abemzini abezayo kodwa labo bevela kibo lathi silungise kithi sizahlangana esihlothini.
Ukhuluma ngebandla lezapho kuphela, amanye ke afana le-Freedom Alliance le-MRP agxile eMathebeleleni.
I-Freedom Alliance ukuze ibe khona bekubone kufanele ukuthi kube le-party ezancintisa izaphu esigabeni lapha izaphu vele okwazakala ukuthi iqine khona. Kutheni kungani bengizanga ukuzahlangana labanye abantu baphenduka ekhaya bazosebenza ngaphansi kwezaphu? Ungayithola impendulo kulowo mbuzo then singaqhubekela phambili. Okwesibili, i-MRP injongo yayo ayifani lenjongo yezaphu. I-MRP bafuna kuqunywe ilizwe, bathi bona we must be a republic. But ukhumbule ukuthi vele thina njengesizwe samaNdebele asikaze sibe le republic, thina singabantu bobukhosi. So isizathu why ngisithi mina zonke kazikhangele kuzaphu yilesi, silabantu esithandekile abaphansi la ababulewe yizano ibabulalela ukuba yizaphu, ibabulalela ukuthi ngabantu beMathebeleleni. Abantu labo bafela ize, izaphu ilembali, izaphu ligugu lethu. umuntu wonke owakithi kaphenduke kabeze ekhaya owelshman abeze ekhaya uchabangu owabedniku abaphenduke ekhaya ngoba bonke ngabantwana bezaphu sizoqinisa izaphu i-MRP ungakhohlwa ukuthi ihlubuke kuzaphu ngenxa yokuphathwa kubi kwe-youth kuzaphu ngabanye abantu abayibona abasidalela ama-problems kuzaphu and abasidalela ama-problems ivini langesikhathi sempi abanye bakhona kodwa-ke izaphu kumele ukuthi iguquke ngoba izaphu yabobaba uJoshua Nkomo leziloyiso zayo ukuthi iZimbabwe ibe yi-one nation lokhela kusoze kwafo kwafezeka njalo isikhathi salokho sokwedlula izaphu kumele ukuthi yamukele a federal concept of governance. Ya ideology yezaphu must be federalism. Ku recognize ukuthi ngamazwe amabili sibe lama states amabili semi autonomous states. Imathebeli ngapha bezibonele impumalanga ngale izibonele. Yabafana bona baba eMRP baphenduka ekhaya ngoba yikho okufunwa ngabantu. So izizwe zonke zombili kukhona lapha okulokhophe khona. Okungeke kuqedwe ngomunye umuntu njalo kusenze kuphele. But in this case, we saw that nxa singali federate izwe leliyana into two states, ukhophi lolukhona luyaphela.
Lo umnumzana Ngondobazi Magonya, ingcwethi ecubungela izombusazwe njalo, esekela ibandla lezaphu, besixoxa laye esephilithane. Abenhlanganiso ibona ngosizo lokudla emazweni omhlaba eFood and Agriculture Organization yaze ukuthi abantu abangaba izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million badinga usizo lokudla kweZimbabwe. Lokhu kuza ngemva kokukhuphuka kwentengo yokudla kanye lokungani kuhle kwezulu. Ingcwethi yezomnotho yaseMelika umnumzana Steve Hanke uthi iZimbabwe iqhubekela phambili iyiyo ekhokhelayo emazweni alesilinganiso esiphezulu sokonakala kwesimo somnotho i-inflation ebangelwa ikhuphuka kwentengo yempahla lokunye. Isilinganiso se-inflation eZimbabwe sibikwa siphezulu kwenkulungwane ekhulwini 1367%. IZimbabwe ilandelwa yi-Argentina yona ekusilinganiso samakhulu phose amabili ekhulwini 1.7%. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube Studio 7 uxoxe lenduna umbiko masuku wematshetsheni eGwanda North.
Isimo sakhona asisihle sibi kakhulu kukhanyani lapho esiya khona akuthambanga lenye kuzakuba nzima kakhulu ngoba nxa izulu lingananga kuzaba nzala ukuthi abantu bemfuyo inyamazana zeganga konke kuzakuba nodubo lokokuqala lokuthola amanzi ukudla okwabantu ngiyakubona kungazanye imizamo lapha lalaphana kodwa udubo lwamanzi yilo lizakuba lukhulu kakhulu umuntu kanye kaphile nganathanga amanzi.
Yikuyini elibona ngani kungenziwa ukuthi kuphathise abantu beZimbabwe ngalesi sikhathi sibhekane lendlala enye?
Siyeza kakhulunya lapho ukuthi kulamalungiselelo ohulumende kukhona azakwenza sithemba ukuthi kuzakungaphumelela khona lokhu ngoba nxa sesisesihlangene esinjengalesi abantu babe sebekhangele kuhulumende ukuthi abaphathise. Uhulumende uphathisa ngendlela eziningi ngalokhu ake lakho yena esikhwameni sakhe kumbe ngokuvulela abanye ngaphandle abalencedo ukuthi basondele eduze bazophathisa abantu. Sesikhangele ukuthi kwenziwe nalezi zinto ezinjengale kuphathiswa abantu bezifuyo zabo. Ukuphathisa abantu bodwa izifuyo ziphele kutshengisa ukuthi kuyake kusitsho ukuthi abantu abazokukhangelela kohulumende. Yindlela abantu abalima ngayo yikho lapho abanye sithola khona imiqubu lapho kutholakala khona imali yokufundisa abantwana. So izifuyo lazo ziqakathekile kakhulu ukuthi zibona abantu ziyaphepha kulindlela esinye.
Njengoba kukhanya ngani amanzi awangenanga emadamu yikuyini okungenziwa ukuthi kutholakale amanzi?
Osokuqakathekile ukuthi kwenziwe ukuthi endaweni lapho kutholakala khona amanzi kuqiniswe ukugejwa kwezibholane, umgejwa kwezibholane khonapho. Ezinye ngenxa yokuthi sokome kakhulu kuze lezivele ezikhona zitshonise i-water table yayo kumele iyehla ngamanxa kusomangala indlela zitshonise ukwenzela ukuthi kutholakala amanzi. Then udubo lizakuba lukhulu. Sezindaweni lapho ungatholakali khona amanzi phansi ngoba especially khona lapho eGwanda kulezi ndawo lapho ungatholakali khona amanzi phansi yikho lapho hayi ingqobo enkulu lapha ngathi siyakwenziwayo.
Le yinduna umbiko masuku obesecungeni loTaboka Ncube weStudio 7. Inengi lezakhamizi esabelweni seMatebeleland North ikakhulu ezisemaphandleni zikhala ngokuthi zibhekane lenkinga ezinengi ezigoqela indlala esibangele ubuyanga obesabekayo. Lokhu kubikwa kubangelwa yikusilela kwenhlelo zentuthuko, isimo somnotho welizwe esibi, lokunganiki kuhle kwezulu okwenza inengi lehluleke ukufinyelela usizo lokwelatshwa ezibhedlela lemakilinika. Kubika uNokudaba Dlamini.
Uphenyo olwaqhutshwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee lwaveza ukuba isilinganiso sokungamachumi phose amane 39% sezakhamizi esigabeni seMatebeleland North yiso sodwa esilamakilinika aseduze okwenza isilinganiso esikhulu singafinyeleli ukuthola usizo lokwelatshwa. Omunye walaba ngumnumzana Nhlanganiso Ncube lomkakhe unkosikazi sisaseNkosi Ndlovu abewange eBH 26 abagulelwa indodakazi yabo uQueen olomnyaka owodwa wokuzalwa olesimo sokukhukhumala ikhanda, abongi abathi kubangelwa yokugobhoza kwamanzi amaneni phakathi kwalo okunakekelwa ukuthi ulesimo sehydrocephalus. Phezu kwalokhu uQueen lo ukhubazekile njalo emgogodleni ngoba wazalwa enamathele emhlaneka nina. Kuthe kupheleni komnyaka odluleyo wabuye njalo wabanjwa isifo sofuba i-tuberculosis alokhe eyilwisa, kodwa uyise uthi kanamali yokumelaphisa ezibhedlela sabanjalo eMount Darwin esibiza amaqubaquba.
Uhambile esibhedlela eKaranda abantu bemncedisa, but amanzi akhona ayalela, kumele buyele khonapha eKaranda futhi ngimbisele ku-review bezama ukuyamdrena futhi amanzi akhona. Lenyaweni le problem, nangamuva ku-backbone le problem.
Unina uthi ngobuhlungu umntanakhe aphakathi kwabo lokudla kusuka kwale.
Kubuhlungu lokho engubonayo lo. Lezilonda lezi angidli nxa ngikhaya umntana ngezilonda lezi.
Uyise uthi njengabazali basuka baswele ukuthi bengenza njani ukuthi bemephule kulobo bohlungu.
Vele zona azifuni kubhanditshwa, azifuni kwenzwani, zifuna ukuhlala zinje. So sizigezi, azizamazama ukuzigezisa, but zingani ziyawoma, ziphinde ziyale, ziphinde zihlale zinjalo, zivuyele ziwome. Nangapha ekhanda ngapha nanxa umbamba so amanzi la abe chisa sibili.
Okay.
Kanye ukuthi uyezwa ukuthi kwesinye isikhathi asilale ebusuku uyagomela. Elale egomela ubusuku bonke.
Ukhansela wemangweni wekaChechethe umnumzana Give Me Again Moyo uthi ngabe uhulumende uyaphuma lendlela zokuphathisa imuli ezinjengalezi.
Silabantu abagogekileyo, abantu laba abagogekileyo abalutholi usizo. Engikukhangeleleyo mina kuhulumende ukuthi akhangelele izigoga ngezakhe, akhangelele izicubi ngezakhe, abantu abagulayo begula imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ngabakhe.
Osebenza kwezempilakahle engu-village health worker esiqintini seNkayi unkosikazi Rachel Mholi uthi inengi libulawa ngumango kanye lobufitshane bengalo ukuthi bezelaphise.
Akulazimali, abanye bahamba ngenyawo beyefika esibhedlela, umuntu ephathekile kumbe kwesikhathi ebophi inqola wahamba nxa ithi uyafika ngala uthole ukuthi akulamithi vele. Awumongikazi labo ngabanye abashotayo ezibhedlela.
Ephendula kulezi nhlupho ongumholi wesabelo lesi umnumzana Richard Moyo uthe zonke lezi nhlupho kufuze ziyebikwa kugatsha olubona ngenhlala kahle kaZulu olwe-social welfare.
Nxa kulokunye njalo okuyabe kushota ababuye emahofisini ethu bezokutsho, kumbe amahofisini abo-DDC kulama social welfare officers indawo yonke bencediseke nxa kulama individual abafila ukuthi basalele ngamuva ukuthi uhulumende kabakhangelele, babo uhulumende esikhathi bengakwazi ukuthi bakhona.
Umoyo uthi lokhu bengakwenza ngokuyabhalisa amabizo abo okugoqela lalabo abahlaselwe yindlala, ethi uhulumende uyangenela ngokunika ukudla abuye njalo aphathise ngosizo lokwelatshwa kungelambadalo kwabalemikhuhlane efuna indleko eziningi zemali. Uphenyo olwaqhutshwa nyakenye ngabohlangothi lukahulumende waseMelika olwe-United States Agency for International Development lwaveza njalo ukuba abantu abangaba ngamachumi ayisithupha ekhulwini, 60% basezingeni lobuyanga obesabekayo kulesi sigaba. Baveza njalo ukuba isabelo lesi silabaningi abalezifo ezehlukeneyo ezigoqela ezenhliziyo, ingculaza, isihudo lezinye, kanye lokusabalala kokufuba ebantwaneni abaphansi kweminyaka elitshumi ngesizathu sokuswela ukudla okwakha umzimba. Ngimele iStudio 7 ngesewange nginguNokuthaba Dlamini.
Into telezindaba sesivumelane indlela ezaloba ngayo amanye amabala ngombukazi weGugurahundi alakho ukwamukelwa nguZulu hathi azaxabanisa abantu. Bazosebenzisa amabala la ngesikhathi bezethula imibiko yokwenzakala eMatabeleland phansi kohlelo oqhutshwa zinduna olokuhlolisisa umbukazwe weGugurahundi, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Intathele zindaba ziphume lamabala la namuhla kobulawayo emhlanganweni eziwenze le-commission eyeZimbabwe Media Commission. Kukhangelelwe ukuba kuzaqhutshwa umhlangano ofanayo eHarare ngodaba lolu. Ukomishina Alec Ncube oweZimbabwe Media Commission uthi kuhle ukuba intatheli zindaba ziyazihlelela zona ngokwazo indlela zokuziphatha ngazo ngesikhathi zisebenza kulolu hlelo.
Siyathaba kakhulu ukuthi intatheli zindaba lazo zizaphatheka kuma-hearings lawa azayenzwa ngo-chief. Sikulethemba lokuthi ama-journalist lawo bazazi they will play their part in ensuring ukuthi hayi abantu baparticipate betsho okwenzakalayo and kungela kwesaba.
Umabhalane weZimbabwe Media Commission umnumzana Godwin Phiri ubike ukuba umhlangano olandelayo wokulolonga ugwalo lokusebenza kwentatheli zindaba uzakwenzelwa eHarare. Ngemva kwawo bese kuhlelwa-ke umhlangano wemfundiso ngombhuqazwe andubana ziphiwe imvumo yokuya emhlanganweni wombhuqazwe lezinduna.
Emhlanganweni abantu bakhangele ingwalo kade ziwenziwe nalezi ngwalo ezizo into ezibeka imigomo nembandela yokusebenza kwama-media professionals. Kwavunyelwana ukuthi kwalungisisa lezo ngwalo kwasena sokuvumeleneke ukuthi siya phambili kuzasetshenzwa njani. Sisuka lapho somele siyeqedisa eHarare sihlale njalo ezintatheli zindaba kwenze kungaqeda lapho sonke sibe abantu abavumeleneyo ukuthi sisebenze njani siya phambili.
Ongene umhlangano lo umnumzana Manda Chuma intatheli zindaba uyakuchasisa lokhu.
So kodwa into engathi ngijabulele kukhutshwa angingazimbaza kukhutshwa ama-consent forms ngoba bembanana abezadala uhlupho nxa kokuthi intatheli zindaba zisiya phansi lapho kula bantu khona. So kuthiwa abantu laba bazakhuluma kumele basayine. I-community yethu ngabantu abayisaba kakhulu ukuthi the moment you bring a uniform ungagcina usudlalisa ama-resources usiyetsholoso kumbe ebhalago ubuye ungela story. Kodwa mbanana uhlelo lolu luright kodwa okunye kusuke kungani kuyangithinta kungani kufuna ukuba lokungenela lokucontrola okuthile ukuthi amanye amabala angasetshenziswa, amanye amabala asetshenziswa. So ngani imedia izabe isicontrolled.
UNkosazana Rombitsayi Mhlanga intatheli zindaba uthi kuqakathekile ukubikela uZulu ngombhuqazwe lo ngendlela ehloniphekayo.
Bona ngathi uhlelo lokubhala ngeGugurahundi uhlelo lwethu kakhulu ukuthi sinike abantu ichance ukuthi bazikhulumele ama-experiences abo, ama-voices abo la azwakale kulokuthi abantu belokhu bekhuluma becabangile.
Enye njalo intatheli zindaba engene umhlangano osebenzela eGwanda umnumzana Mvelo Zondo uthi ukulotshwa kuhle kombhuqazwe weGugurahundi kungengeza amathuba okupholisa amanxeba.
Nambona nitha uhlelo lokubhala ngeGugurahundi luzaba neclosure ebantwini, abantu bazakhululeka ukuthi bekhulume ngezinto ezenzakalayo ngesikhathi sombhuqazwe. Njalo kuzabanika ukuthi bezizwe ingani uhulumende uyabanakekela ngalokho okwenzakalayo.
Ikomiti yentatheli zindaba isebenza lomabhalane wogatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana leZimbabwe Media Commission iphume lengwalo ezintathu ezizabakhokhelela ekulobeni udaba lombhuqwazwe ezibalisa abathi yiGugurahundi Outreach Reporting Guide, iGugurahundi Code of Conduct Pledge 2017 2024 lekugurawundi outreach media coverage consent form intatheli izindaba ebezisemhlanganweni lo namhlanje zivumelene ukuba ziqondile leziqondiso ezihlelwe yikomiti ebunjwa ngamalunga agoqela uzizele Ndebele uNduduzo Chuma lo Monica Churu Umbhuqazi wegugurawundi wabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 enkabazwe leMathebeleland phakathi komnyaka ka-1983 lo-1987 uhulumende esebenzisa iviyo lebutho ele-5th Brigade. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Badlala ingqondo abantu weZimbabwe ngokwezanywa libandla leZANU-PF elifuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni loba isikhathi sakhe sesedlule ngomnyaka ka-2028. Kulabanye abathi konke lokhu sokusezandleni zebandla elibusayo. Baningi abantu abakhuluma ngodaba lolu abagoqela labo abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa aphume esikhundleni kungedlula iminyaka elawulwa yisisekelo sombuso welizwe. Usesikhundleni sikamongameli okwamanje akumelanga avotelwe isikhathi sakhe singedlula loba kungaguqulwa iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. Kuyabahlupha abantu abaningi lokhu kweleZimbabwe. Omunye wabakhathazekileyo ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party.
Ngiyabonga baba uDube, abantu bayithi kumele babekwazi ukuthi uEmmerson Mnangagwa kahlukananga loRobert Mugabe owabusa iZimbabwe for 37 years. Ngezindlela wayevele esezidikleye ukuba ngu-life president of iZimbabwe and ZANU-PF. Ngokufananayo abantu beZimbabwe abananzeleli kumbe abananzelelanga ukuthi ukutshaya kwaEmmerson Mnangagwa ikhu wayengenzeli ukuthi wenzela amaZimbabweni okwakuathangela ukuthi adubeka ngaphansi kwaRobert Mugabe, kodwa wayezenzela yena ukuthi angabamba intambo ahlale laye unomphela. Ayisikho kuphela ukuthi uEmmerson Mnangagwa ufuna i-third term, ufuna ukubusa laye kuze kube yilokhuyana uSimon Mzenda owayehlale sithi uMugabe uzabutha amadonki aze amile impondo. Layo uEmmerson Mnangagwa ngicabanga ukuthi akulwisayo kathesi ukuthi abuse amadonki aze amile impondo, ngoba iZANU-PF bayikaze yahlonipha ikhonto okuthiwa yi-constitution, kababusi belandela i-constitution yelizwe.
Abantu abaningi abaphikisa umbuso kaMnangagwa balombono ofanayo, kodwa ophethe isikhundla sobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF umnumzana Barai Marapiri ukuthi kabangakhulumisani ngodaba lolu loba lusekelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mahade.
It is expected that ZANU-PF as a party is one of the most democratic institutions in which people will have any discussion of their choice. But people having a discussion is neither here nor there. When things are set in motion, certain concrete measures are taken, and in the absence of that, we cannot comment on having a conversation amongst themselves.
Ingcweti kwezemithetho umnumzana Ngqobani Sithole ukuhlanganiswa yebameli bamalungelo kaZulu uthi ibandla leli lilakho ukubisela Mnangagwa esikhundleni loba lisazi mhlophe ukuba liyabe selisesiphula isisekelo sombuso welizwe.
Section 328, subsection 7, we constitution of Zimbabwe. Ucacile ukuthi nxa kuwukuthi i-constitution iza amendwa, yena lowo umphathi oyabe ekhona ngesikhathi soneso i-constitution i-amenda kakumelanga abenefite ku-amendment yonaleyo. So i-term limit leyi ezama ukuthi bayiguqule in favor of u-president Mnangagwa, nxa kuwukuthi bafuna ukwenza njalo iyabe unconstitutional. Kodwa nje njengoba nje laba sibazi ukuthi bayizigila mkhukho njengoba bakwenza kumalaba, akulanto engabastopha ukuthi bakwenze futhi kathesi. Kodwa we hope ukuthi kuzaba labanye abantu abalensoni bakubambe ngendlela etheneyo, esizama ukuthi ke silandele i-constitution sifone ukuthi into zethu sizibamba njani. So u-section 328 subsection 7 uyacaca kakumelanga abenefite ku-amendment e-constitution nxa kuyukuthi bazama ukuthi bangezelele i-term limit eka-president. Njoba ngichilo, ukuthi kushuti kwa umele ba amende futhi yona le provision ya constitution. Kotwa, nga uso amende na le provision ya constitution. Ya resile effect yona le ukuthi, yona lo ufuna ukubenefita onke should not be part of the office releza ukuthi abenefite kiyo. So, ke ungekho constitutional, whatever that they may try to do is not constitutional.
Umlangako wangena esikhundleni sikamongameli ngomnyaka 2017 kulandela ukugenqula owaye ngumongameli uRobert Mugabe ebambisana lebutho. Wakhethwa kabili nguZulu kukhetho lwenziwa ngeminyaka eyalandelayo kodwa abaphikisayo besithi waqilibezela. Weziphathelane leMelika le yinyanga yokunanza imisebenzi yabensundu lokunqabela ubandlululo lokunye okubizwa ngokuthi yi-Black History Month. Kambe sijoni isikhathi lesi ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxe lomnumzana Dan Moyo odabuka kweleZimbabwe ohlala eMelika.
Black History Month kimi iqakathekile kakhulu ngoba i-recognize abantu abamnyama kuleli ele-America. Siyazi ukubana abantu abamnyama abaningi lana babuya nge-slavery. And abantu abamnyama babengavunyelwa ukuvota kwakule segregation. Siyazi ukubana abantu abamnyama babengavunyelwa kwezinye indawo ezazivunyelwa abelungu kuphela, of which kwagcina kusiba lomthetho ku-constitution oqeda ubandlululo le-slavery lokuthi abantu abamnyama bathole le mvumo yokuthi bavote.
Kuwe kodwa ijoni siyawazi ukuthi udabuka eZimbabwe.
Kimi kutshengisa ukuthi i-America njengelizwe isi-advansile ekubeni iqede ubandlululo phakathi kwabantu abamnyama labelungu. Mangikhangelisisa i-situation le ngiyikompare leZimbabwe, siyazi ukuthi eZimbabwe kwaliwa impi yenkululeko. Impi leyo yagcina kufika ngo-1980 lapho okwaba khona le one man one vote. Abantu abamnyama banabo bathola ilungelo labo lokuthi bavote. So ngaleyo ndlela ngikufananisa ngendlela efanayo lalokhu okwenzakala la e-America, ukuthi eZimbabwe lakho sasilayo i-apartheid yona leyo ukuthi abantu abamnyama babengelalungelo lokuvota or even ilungelo lokuhlala kwezinye indawo. Kodwa konke lokhu kwaphela ngo-1980 ma kusenziwa i-one man one vote.
Bekungumnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe yohlala kwele Melika. Komanje sike sizwe abalaleli ne-Studio 7.
Ndinokhulumayo ngumthokozisi Ndlovu eNkayi eGoldchina kungungunyane village. Siyabonga kusikhiphela indaba eziseqinisweni wamalanga onke. Esokucela kakhulu ukuthi ngabe lathi liyasifinyelela njengasezisafinyelela ukuthola imizi. Kuningi esiyabefuna lathi ukushiya nabantu lomphakathi. Sizenkayo lapha eGoldchain izinto kazihambi kuhle. Siyabonga umsebenzi olwenza endingaqhubekela phambili kiwenza. Siyabonga kakhulu ikakhulu sizobuhlungu abantu abagilizela izindlu kade abengumkhokheli onjani phezu kwe-team is-26 years umuntu eyakhile khona nje noma umnyaka umuntu eyakhile kambe nawumdilizela iyunivesi yakhile kulabantwana ukuthi ayingaphi le ndlala engaka lezulu lonyaka kula umombo kasiwazi. Ngiyabonga mbulisa bonke abangaziyo.
Studio 7 siyabonga, siyabingelela. Umgqalo lo wayengumbulali, wayengumbulali ongcono kakhulu kulalo ozakufosa ukuthi uvotele ngenkani. Nawungasavotanga Rika ekethi uRika abuyathumela abantu bazolithisela imizi balixoshe emapulazini ajikela apha simhle wathi ngowakhe. Bazamkhumbula umgqalo ongapheli okuyahlona. Siyabonga uMasenga lapho kobulawayo emadolobheni.
Studio 7, Studio 7, linjani abalaleli? Siyabonga umsakazo. Hayi, mina ngifuna ukwenzela abantu labo abantu labo abadisi bekhuluma kwasibengezochangana nabo mina ngakwala kwechamisa abake bazama ukukhuluma ngezinye izinto ezilwengqondo abadinwa ngokukhuluma abantu abazidlela besithetha loko ukuvota sokudlulile. Silinde 5 years manje basiyekele lalokhu badala samane ukukelekela ukuba lokho libumanelwa ngabantu labo ngama-WhatsApp abo lawa kulalutho lukhona lapho isibani alibusa lakini.
Ye, siyabonga kakhulu-ke labo ngabalaleli be-Studio 7 olubalisa kenjabulo ngumthambo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.